Kulusizi ukuthi isadakhi ibuyile ihambile ngilethemba layo uma izinuka amakhwapha ilobuntu ngemva kwalokho okwenziwe isikhulumeli sezana uChris Mthwangwa ukuthi abantu babotshwa ngoba bengelamacala kodwa bebotshelwa ukuthi umhlangano wesadakhi isadakhi njengenhlanganiso ehlonitshwa e-Southern Africa sekufuze yona yodwa before any organization before o-Amnesty International landline ngemva kokukhithwa kwe-statement kule nto ofuze sizwise ngezimbabwe isikhulumeli sezanu izanu PF lebandla elibusa izimbabwe ukuthi abantu bebotshwe kuthiwe babotshwele ukuthi khona kuzenziwa umhlangano abantu bengasoze bawuphambanise kwephula amalungelo alobo bantu ngoba umbuzo wokuqala yokuthi bawuphambanisa njani kodwa ukuthi namhlanje sokukhuluma ezinye inhlangothi singekezwa isadakhi kuyadanisa
siyabona njalo ukuthi amazwe amaningi omhlaba lezinye inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu lazo sezike zethula umbiko zikhonona ngalokho ubone ngani uhulumende uzalalela yini kumbezela kuphathisi lokho
ngikhangelela ukuthi yebo kungadile ukuthi bakhululwe kodwa bazakhululwa ngoba uma ulandela i-statement sika-Chris ukuthilo ukuthi abantu laba kababotshwe bengelacala lamanje ukuthi ubophe abantu ungababambanga besenza icala ubavalele okwezinyanga ezimbili ngokuthi ucabangele ukuthi abantu laba bangenza ukuthi mbona ngazathi akuqondanga uyephula ilungelo labo njalo ezimbabwe sililizwe okuthi ayi-constitutional democracy in practice laloba kuyi-dictatorship but constitutionally kufuze abantu ma bengasuthiseki ngendlela abaphethwe ngayo bebonise uhulumende abalalele ubaba lo ophethe amandla siyamkhumbula ngemva kokuvela kwakhe ku-Israyeli wathembisa abantu singathi akuthembisa abantu ngalokho osokusenzakala wathembisa abantu amanga ngoba wathi uzatonika ilungelo loluntu abantu bazaba la malungelo ukuthi bebonise lapho bengasuthiseki so ukuthi namhlanje nje abantu bangahlala phansi bethi sicabanga ukuthi ufuzwayo namhlanje uyayenza so sokungcono senze so itika mtanda politics ngibona ngazathi ku-constitutional democracy besingakukhangelelanga especially ku-civilized society so yona leyi izano yanamhlanje ayesithi yena izaba lo mehluko kwekamgabe hhayi ngibona ngazathi leyi isiwesi kule kamgabe ekuyikuthi besingakukhangelelanga ukuthi abantu bengabavalela ejele bengenamacala besiqhulumele sabo siyokwenza amaphutha.